Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7? Ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yisizalwane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilungami.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza le-ZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi inengi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayebejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intat abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli izindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yevisa edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ogatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
I-immigrant awuya.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakathela umngani wakhe ubengekho emsebenzini. Uthi intatheli zindaba kulanindabalobo wangafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa isizalwane seNigeria kumele abe levisa uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamchina yabengayo iphangisile ukubuyela. Yena ethakhulumisana lesebenzi ze-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelisa ukuzovakathela ngoba zixothi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eye Zimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathela izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amaqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathela izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izolo ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kube.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena owesikhathi esidawo kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalele iPhalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso ubusuqalile kakuhle, njalo sisenza ama-door-to-door ama-ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula ama-poster, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate aweCitizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala kuward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngukansila kuward 25 uMduduzi Siziba uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo kuward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate yeCitizens Coalition for Change. La kuward 16 lapho ule candidate yethu uSefson Khumalo layo uyakhala ngalabo badabula amaposter. Kuthi njalo la kuward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNobuthelo Moyo layo uyakhala ngokudatshulwa kwamaposter kusenziwa yilabo asebehamba leZANU-PF bencetsana leZANU-PF ukwenza lokho kuganga. Kuward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la kuward 21 okulomodius Fuzane, la kuward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la kuward 22 okulobaba uMateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposta baye belandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposta ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 uSithelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba le mpi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngamacounsellors enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaneyi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho ukufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabo mama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zomama bonke enkayi South lendubo zonke ezibhekane labo mama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatupelelend North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
Asambeni madoda siyovota
lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-unit 7 lo 8 ewange thermal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi Umeli webulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebuls osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa kakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo unit 2 kwazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
SITU recommendile kunokuzeni Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethe wonke bareplace nama cables lawa amatsha afakwa instead of ama copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakalayo. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwetshwa balutshwane abagwetshwayo. Uzafika ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafika eWoodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nsuku zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayothusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika u-unit 7 low unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo ke ngummeli weBulawayo edalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Thafatswa Shumba wethesa umkaMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA we-CIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina uNkosi ngifana kamlanye ophuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mpingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathi yanihlupha kulobaba lo othi yena othiwa nguMbongeni othi kube eNkayi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa sibhizi sihamba kudusty road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estrating ngeTarren, sihamba vakene road ebalekela wona amagodi ukuze ayiduthe enkayeseni. So yena uthi ubehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolos, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hand bebulayo ikhorela ikuyini abakwenzayo. Kunokuthi ekhuluma ukuthi hayi, mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa, izinto vezingalungiswa. Ungathi into zifike zimoshakele, so ilizwe lingamawoba uye ukhuluma ukuthi into ziright ona baba hayi yazi noka makhwapa
eh linjani studio 7 linjani basangazi bethu abahle lapho ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aseloge zama ukubehlasela lo ndodo okuthiwa ngugift isonduku no madoda telani ukuhlasela nalo gift lisethulwa izani hlaselani izani lapha ku studio 7 sikhuluma imbono yethu so ngasizikhulumela imbono yethu yekelani into zenu zokufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yakho vele yona iMRP kuhle kuhle ngamandlwane lingaze lithi ugift uloyi wabaloyiweyo yini le MRP yenu yini eliloyiweyo ngoba lifuna ukusibisela emuva ngento zenu ezingelangqondo but yen le iMRP yenu leyo vele akulangqondo lo mqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu be-MRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani kukhulumaneni imbono lihlukane lo nto lufuna ukwethusela nalo gift uyindoda gift liqhawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
Studio 7 labalaleli labasakazi bonke siyalibingelela ngegama elihle ke nihlale phezu kwendawo hlobo zami ezinhle kasivotenini mhla ka-23 Agasti singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivotenini ngobuningi bethu mhla ka-23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi lishona lindebele thina selizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza sivoteni mhla ka-23 wonke umntu abekhona siyevotanini ngiyabonga
alo Studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi batinizani pfu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wine kudala iwinani shoni ikhuluma nje bekhuluma into yonyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaseluwagwele edimbamiwa
balaleli labasakazi lonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizwa abantu ke bebabaza bebabaza into engayisiko abadala ma bekuhamba beya kunye indawo kumbe baya efosi bathatha abantu bomhla wonkezokuthi kade kulamabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasa khonapho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxeke kulona leyo ndawo kade kulabantu akade bekhona 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuzabona ukuthi le sapoti kubona njani labo badelela othi yona kabala sapoti bahamba bodwa kuphela uyazihambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyefucana abantu bengabakhona apho nxa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhona apho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uyegweru ufica abantu begweru uyemashwingu ufica abantu bemashwingu uyemtare ufica abantu bemtare awukuthwala befole selupane ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo uthi le sapoti asiqiniswa hayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
akulasalibonani basakazi we-studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyamxolisa udade u-anastasia sikhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngazo zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu p f le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu p f thina esingamcwayisa khona yokuthi sekumele ananzeleke impilo yakhe sengathi ehambe phiyashuta amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acathisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idile enziwa izanu p f but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la izanu p f ingungu sikhala kakhulu sizadabu ngiyababona nxa besenza amaralabo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosa kade kuthi umnanga kuthetha abantu abadampa ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisu ngenxa kuncenga ukudla lokulala ngoba badantshiwe abanamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosa kanti umnanga kuyesabantu kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senza into irali labantu bendawo sibathwalise nzima njengebandla le-tripc kodwa uzothiwa i-tripc isibathale sibathi kabalali kathi sibambisa amalungu ethu akobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina njengebandla le-tripc nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandleli structureless ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state agent lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu esisikumela bothi bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu o-structureless nxa i-structure siwinisi kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-tripc lonyaka kulonyaka
studio 7 sanibonani
hayi ngithanda ukukhuluma ng
ngalo baba uthi yena owesane lo othukela elingezwa ngubani yenze ukuthi ukhulu hayi abantu besane bajaya abantu abafika kubona bayalelana.
Yes, Studio 7 lisona njani bakithi lisona njani basaza bethu kahle. Ye, kathi senzani ku Studio 7 ama auditor asadlala. Shuwa lokugcina ngo 2022 ukuthi edlalo shuwa yini kade sayibonayo ku Studio 7. Hayi basazi bethu hayi lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi ne Studio 7. Thina udala siwa sivuka le Studio 7 from ngama 2000. Siloke siwa sivuka lana selisidampa namhlanje. Kungayenzi njalo basazi bethu abahle into impower ngalaba besisisi labathi ye umqondisi kazazi wathi hayi man abantu be TCC man aba focus la aba focus khona thina singenele presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini emara phezu baphazamisa kuphi ngoba singenele presidential abahlalela abahleli khona musi nje price yensamo umuntu kahlalela ahleli khona thina sizihlalele sayidim la esihleli khona asizange sithi yangenele presidential thina vela singenele presidential i TCC ayi focus into eneyenza ihlukane lathi ihlukane le MRP behluka ayi iMRP ayikho lala egudluzana khona le TCC abazihlulekele bezumbe mabe wena bezwinile behlukane lokuba lokho bethi MRP this yemkondisi lokho yekwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokho ukuthi uhluleke ukuze ukhombe omunye umuntu hlukanani focusani kona lapho ukhamisa la ma MRP focus kumkondisi bheke phambili umunye uhamba indlela komunye yakhe hayi silithela kanjani ngothuli kathi skiers bayenze hayi ngododa lingazinjalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine. Kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele u-ambassador Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine le ndawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine, kutsho u-ambassador Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela e-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale. Sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi welemelika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa War Crimes Accountability Team kumbe WOCAT, kutsho u-ambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lelemelika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwelemelika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress. Ngabe eleRussia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho u-ambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba ele Ukraine libone amacala la ethoniswa.
Okay, bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handane uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo 7:30 sokuzonke.